amazwe lanje ngabantu abangathandi ilizwe lethu amazwe ezitha zabantu ezifisa ukuthi ngabe ilizwe lethu liba ilizwe elingalamthetho ilizwe akunalizwe ntingameki elingalamthetho walo kwalasinge sikhuluma ngabo America bona abantu abenjani abanemithetho yabo ethile abayibumbayo elandelwayo iZimbabwe nje ilemithetho yayo emele isivikele yenze yonke into ilondoloze yazi ngingakutshela ngikunike isibonelo njengentulyana eyenzakala ngoJanuwari laphana abantu behamba bethithi bayademonstrate beluphe izinto zabantu khonokhona kuvunyelwa uhulumende nayeke laphana yebeakasavikelanga abantu bakhe izabantu ezimbabwe kumele zivikelwe akuyazi ilizwe lethu ithungamekilile ukulifula uma kuhamba nje emazwana la ngomakhelwane abo South Africa uyathola umuntu ezimbabwe obenzakala e-South Africa kwenzakala ezimbabwe athola abantu befoma ukudukula umuntu kungabe indaba ezimbabwe kwenzakali khonokho ezimbabwe ilizwe lezimbabwe lilomthetho nabalondolozi bemthetho bayawubamba umthetho ulondolozwe ngendlela yikho okudingakalayo khonokho ilizwe lethu alisoze libe lilizwe eliphila lingenamthetho laba abalisojala ngabafisa ukuthi ilizwe lethu libe ngamahlanga nje kodwa usozize kuthola kahle khonokho
yebo kwaba lokugqekezwa kwezitolo ngozibandlela abantu bantshontsha kwaba lodlakela kodwa amapholisa lamasoja ahlasela abulala abantu bakhona njalo abanye abesifazana abathi badlwengulwa ayisiko kwephulwa kwamalungelo yini khonokho okukhulunywa yi-Human Rights Watch
uhulumende kaMnangagwa akwenzileyo yikuletha itokuthula ukuletha ilungelo loluntu olugcweleyo olubonakale ngokwayenzakala kukhetho oludlulileyo olaba lokuthula oluphelekezelwa ngama-by-elections kulokuthula kulamuntu etshaya kulamuntu ethiwa abantu bayazigaqasela bakhululekile kulokuthula okumangalisayo umongameli uMnangagwa uzamile kakhulu ukuthi ahloniphe ulungelo loluntu ngendlela ebalulekile kakhulu yikho abantu bezenzela ama-demonstrations imbakade bezenzela kodwa ke khonokho bese bejelela kabantu ngakhe senza ama-demonstrations ngaleyo ndlela.